Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwenze kuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 1 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Odokotela beparirenyatwa bathi umumo usufike kuzinga elibi kulesi sibhedlela ngenxa yokusilela kwezinto zokwelaphisa izigulane. Ibandla le-TCCC lithi selithumele iqula lalo eBinga ukuyalondoloza ukuthula kulandela udlakela oluqhamuke siyabuwa kuthangela izolo lapho elithi amalunga alo atshaywe ngabezanu PF. Kwezemidlalo iTunisia isiphumile kumidlalo ye-World Cup lanxanje inqobe iFrance izolo. Kambe iCameroon yona izadlala njani namuhla? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi umumo usufike kuzinga elethusayo esibhedlela seParirenyatwa eHarare ngenxa yokusilela kwezinto zokwelaphisa izigulane ezigoqela amaphilisi, igazi, amanzi kanye lemitshina yona ehlala ifile. Lenhlanganiso iveze lokhu kuncwadi yezikhalazo eyilobele umqondisi walesi sibhedlela izolo icela ukuhlangana laye ukuze baxoxisane ngalolu daba. Ukuma manzonzo komumo wesibhedlela lesi kuza ngesikhathi inengi lithukuthele phezu kwenyathelo likahulumende elokupha abaphathi ntambo bakhe ama-ministers lamalunga ePhalamende izigidi lezigidi zemali yaseMelika. Amalunga ePhalamende awamabandla omathathu athi awezanu PF triple C leMDCT aphiwe inkulungwane ezingamashumi amane $40,000 ilunga ngalinye. Kwathi abaphathi ntambo baphiwa ingxenye yesigidi $500,000 umuntu ngamunye. Inengi lithi le yimali edlalisiweyo ebimele isebenze ezibhedlela. Kolunye utaba olwehlukileyo iziphathamandla ekolishini leBulawayo Polytechnic sezilobele abafundi zibaxwayisa ukuthi kabasavunyelwa ukugqoka izigcebhezana, izigqoko ezikhanyisa izitho zomzimba, amapatapata, amabhulukwe alengiswayo kukhanye ingamuva yomuntu, kanye lezinye impahla ezinjalo ezitshiyeneyo. Le yinto ecunule kakhulu abafundi. Ibandla le-TCCC lithi selithumele iqula leziphathamandla zalo eBinga ukuthi ziyelondoloza ukuthula ngemva kodlakela oluqhamuke siyabhuka kuthangela izolo lapho leli bandla elithi amalunga alo atshaywe khona ngabasekeli bezanu PF. Umeli weBinga North edalela ePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda ufake imifanekiso eveza abantu abatshayiweyo balimala kakubi abopha igazi waloba enkundleni yeTwitter esithi ngamalunga omdeni wakhe. Udlakela lolu luza ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections awudinga amakhansila ayisithupha eBinga. Kuqhamuke udlakela olufanayo e-insiza lasemadobo ngesikhathi sama-by-elections asanda kwedlula. ilunga le TCC ebhinga umnumzana Fanuel Chumazala. Utshele usithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi omunye wabalimeleyo ulaliswe esibhedlela kuthi abanye babalekile emizini yabo.
Lapha ewadini 6 esikaLendi kuthiwa umuntu oyedwa olimele kakhulu emaceleni ngapha langekhanda ekalungisi nje lapho kuthaywe khona abantu abaningi because kuthiwa abantu abangu-9 singakhanyela njengalapha esiyakuzuza ethenofu lapho kuthiwe khona omunye indoda walinyazwa kakhulu emaceleni ngapha lekhanda. Wathe uthe ephuma eshop bezithengela nje egqoke i-T-shirt ye-TCC kwabuya-ke imota ekade zibhaliwe ukuthi yiZANU-PF. Kunabantu kade begcwele emoteni lezo akade begqoke ama-T-shirt athengisela ukuthi yiZANU-PF. Bathi sebesehlile-ke bamugijimisa umuntu lo baze bambamba baqalise ukumtshaya amacele wonke bazitshaya ngezinto zonke kade zelake. Ekalungisi iZANU-PF bezicabangele ukuthi ingawina but I think sokusobala kibo ukuthi awuseze bayiwine iward leyo.
Sikhuluma nje bangaphi abatshayiweyo libahambisile yini esibhedlela?
Sikhuluma nje abatshayiweyo okuqala lo okuward 6 esikaLendi phakathi kobusuku izolo simhambise esibhedlela seDinga Hospital but singahambisi esibhedlela samhambisa emapholiseni kwenzeka ukuthi ayothola iziphoti egcweleyo ayothola iziphoti egcweleyo but siworried kakhulu ngabantu abangapha esiyabhuwa abayibo abatshaywe kakhulu omunye befuna ukubulawa kuze kwakhala umbombo ebusuku lanamhla emini kube kukhala umbombo so kwabe sebebuya-ke abantu bezanu besebefuna ukuthi beyohlasela futhi esibhedlela so then itimu yethu idispesile bonke nalapha kade begula babaleke egangeni ngikhuluma nginje sengixoxa labanye bami abasegangeni akhonale ekalungisi esiyabhuwa then bebedinga usenator wethu usenator sinampande onguye ngu-team leader okuhamba ngale ukuthi kungani funa ukuthwala abantu laba abahamba sedini so baze bayofika emzini wazo belokhu bemdinga kodwa abamtholanga.
Bakhona abalokhe besesibhedlela
omunye lo okade sesikhothi siyabuzuba elokhu esesibhedlela kathesi edinga hospital. Laba abanye kade beseclinic so asikwazi sikhuluma nje ukuthi bangathi banyamalele bayegangeni labo kumbe baye emakhaya because abanye abakwanisi ukuhamba
esikwaziyo ukuthi inani leli lizakhwela ngokuya kwesithathu because sizwa kuthiwa abantu laba ekuseni le mini bahambe futhi besenza khonoku.
Abantu labo banjani elithi ngabeZANU-PF?
Esikwaziyo ukuthi kade bekhuluma ulimi lwesiShona because bebengazi sisane labantu laba kade bebetshaya bebabuza imibuzo bona behluleke ukuphendula ukuthi bafunani. Thina esikucabanginayo ukuthi abantu bakithi i-local ZANU-PF leyo khanya ngani ingise abantu bokuza khonale ukuthi bazobancedisa bona bezisaba ukuthi bengabonakali.
Umnumzana Fanuel Chumazala isakhamuzi seBhinga njalo ulilunga le-TCC. Usithandekile Mhlanga uxoxe njalo lesiphathamandla seZANU-PF emangweni munye umnumzana Kulakwashe Musaka yena othi abe-TCC yibo abahlasele amalunga eZANU-PF.
Okwenzakeleyo yikubana abantu be-TCC bethunywe ngu-Honorable Prince bathethe imota behamba lobaba uHebert Nampande former senator weBhinga district lobaba uPatrick Nene uformer member of parliament oBhinga North bathwala ama-youth esiyabhuwa bewahambisa eKalungwizi lapha abantu beZANU-PF abavela endaweni ezijeneyo bezikhemp pele kona phana ve campaigna kona phana bengikhona ngabachiya kona ngapho ve campaigna kakuhle sibili lathi za address abantu kodwa laba bahamba amarekeni abe triple C besiya chaya abantu bezanu PF kade bekempe eKalungwizi secondary school bavaleke busuku bangena igcangeni abantu bezanu PF vestinta bethi sokunzima ngapha abantu be triple C ama youth balapha bayasilwisa ekwenza ukuthi ufonelwe amapolisa kuvulwe idocket kodwa abantu laba be triple C baqhubekile njalo so bathi bebalwisa abezanu PF labo babona sokunzima baxasukulwa so akulwa esingathi lowu nguye o right lo nguye omubi bonke balwile ngabafana nje abasakhulayo afuna ukufundisa ukuthi hatshi bafana abasakhulayo lingaba ngumsindo lingalwi yibo nje kade besilwa ku ground
ngezenye indlela konke lokho abakuchoyo abe-CCC yokuthi bekulabantu abakholoma isishona kukhale imbobo njalo omunye ulalisiwe esibhedlela akusoqiniswa kwenzakala
lokho kuthiwa kulabantu besishoneni hatshi ngabantu abadala nje kade bevele bezikempele laba kade vele becampaigna kuhle ngithemba lo chief ubabonile ngoba si-adresse uchief ekhona abantu laba bevele eHarare abavele endaweni ezijeneyo elizweni so akulabantu abalethiwe ukuthi bezoba nga umsindo njalo akula mbhobho ekhalayo ebhinga abantu akula bantu abahanjiswe ebhinga hospital ngamama injuries bonke abe triple C bahambile abezane PF labo banjani bahambile bayalatshwa esiyabhuwa clinic okungama injuries okuncuncuncu ubaba uhonorable prince onguye uMP ngumuntu othanda umsindo kakhulu ngabona ukuthi hayi lapha singadliwa lapha uyaqalisa umsindo ukwenzela ukuthi international community gijime ikuso kulomsindo kumele sikhumbule ukuthi nguye umuntu ohlukuluza umfazi umfazi waze wambalekela sibona amavidiyo umfazi echaywa nguprince nguye umuntu abantu bebekwazi ukuthi sidila laye imafia so ngumuntu othuma abantu ukuthi bebangumsindo imina kuthanya enhlangane laye sakhulumisana egijime siya simathelele lapha kade eronge imatch yokuthi bebangumsindo abantu bezane PF baleka kwacela siswele umuntu okuba ngayo umsindo njalo ngumuntu osebona ukuthi sekule pressure imali lezi abaziphiweyo ama 40,000 sefuna ukudivert attention yabantu
umnumzana kuda kwashe Monsaka ngowebandla lezanu PF ebhinga siza khulumisana lo mnumzana Prince Dubeko Sifanda umeli webhinga North asiphendulele laye okukhulunywa ngumunsaka kunhlelo zethu ezilandelayo iZimbabwe Gender Commission ithi lanxa kule mithetho evikela abesifazana efana lo Domestic Violence Act kanye lesisekelo sombuso welizwe iconstitution izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabomama ziyanda elizweni likhomishini iveze lokhu emhlanganweni ewenze ngomabonakude weZoom izolo obuqondane lomkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama osaqhubeka owe 16 days of activism against gender-based violence uAnastasia Ndlovu uyalandisa
iningi labakade besemhlanganweni lo bathi bakhathazekile ngenani eliqansayo lokwephulwa kwamalungelo phakathi kobulili ezweni kodwa khona kulomthetho okumele umelane lodlakela iDomestic Violence Act lonyaka lomkhankaso unanzwa phansi kwendikimba ethi Unite Activism to End Violence Against Women and Girls
siyakhathazeka kakhulu njengekhomishini lembana ukufaka umthetho obukhangele kakhulu singathi Domestic Violence Act kanye lezinye izisekelo ezinye ama sections akhona kusisekelo sombuso afana lo section 51 ekhuluma ngesizotha nobuntu bomuntu
umqondisi weZimbabwe Gender Commission kobulawayo umnumzana Dalubuhle Sibanda uchasisa asebekunanzelele ngalolu dubo elizweni
sithi kulabo abaphephileyo ama survivors lo mphakathi jikelele kumele bareporte zonke indlela zodlame ukuze ubudlwangudlwangu lobu silwisane labo njalo futhi siyatsho njengeZimbabwe Gender Commission sithi kakuye phambili inhlelo zokukhusela amathuba kwezomnotho ungakhangela ama-survivors wadlame bajala ukuhlala besithi bahlalele abantwana kodwa ngaba nenhlelo zokuthi labo bathole ukuziphilisa bakwazi ukuthi bazimele basuke kulolu dlame. Njalo futhi siyatsho kakhulu njengeZimbabwe Gender Commission ukuthi akuye phambili ukufundisa amantombazana ngoba amantombazana yiwo ikusasa lethu.
Usekelwe ngumphathintambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Bengicela ukuthi sifakeni amakhanda ethu ndawonye sisondelelane sibambane ukuze sikhulume ngalolu dlamuso luthe lwaphunga ukuqineki phakathi kwemizi phakathi bezicinti.
Unkosikazi Debra Mukasa wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association yena ukhuthaze abesifazane lamantombazana ukuba bengafukameli udlakela. Umkhankaso owe 16 days of activism against gender-based violence usungulwe ngokunanza ilanga ele International Day for the Elimination of Violence Against Women ugqitshwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhla ka 10 ngelanga lokunanza amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ele International Human Rights Day. Ngimele umsakazo we Studio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi kwezenotho zithi uZulu weZimbabwe ubhekane lekhefu lekhisimosi elinzima kakhulu ngenxa yokudula kwezinto. Enye yalezingcwethi ngumnumzana Masimba Kuchera.
Ngokubona kwami udobo lwemali lulokhu lukhona lapha eZimbabwe ngoba silabantu abathengisayo kodwa bafuna ama-profits amakhulu kakhulu. So kungaselani ukuthi abantu kazuze amabhonasi kumbe bazanikwa amabhonasi akubone enceda lethu ngoba intengo izakhwela. Njalo nxa sikhangele sabona ukuthi ama-salary abe-low so even ibhonasi yangikhona iyabe iphansi. So khathesi nxa sikhangele sabona ukuthi abantu abaningi baya bengakwanisi ukuthi baphile babe nekhisimusi enhle futhi ngoba izimali zangikhona ziyabe zifilela. Uzobona ukuthi abantu abanengikhathesi sebesebenza imisebenzi emibili emithathu abakwanisayo abangenelisiyo abangazwisi lutho bale bafake ithemba kudayastera. Kodwa even kunjalo uzabona ukuthi into ezifunakala nge-household ngenyanga inye ngayinye ziyabe zidura kakhulu sigcine sikuma-81,000 uzabona ukuthi khathesi kuNovemba lemba abantu bayebeselungiselela futhi into ezinjengamasofi awomnyaka ozayo. So uzabona ukuthi iy'mali ezero ezifunakala ziningi kakhulu ukwedlula lezo ezitholakala kule ngabantu abasebenzayo one or two jobs khathesi.
Nxa uqathanisa umnyaka lo wedluleyo ka-21 lawona lo ka-22 ubona kuzaba ngcono yini lo nyaka?
Ungaba ngcono sisiya phambili kodwa khathesi ngathi i-COVID kungasenani ukuthi kayihlekho abantu abaningi kabakafiki lapho ababekhona i-COVID ingakabi khona. So kungaba ngcono ithemba lelo ukuthi engxenye yokusukela ngo-2023 sisiya phambi kodwa owakhathesi ungakhangela i-entertainment industry iphansi, ungakhangela i-tourism industry iphansi, ungakhangela into eziningi ziphansi, amakhampani ayazama ukuvuka ungasenani ukuthi i-COVID isinesikhathi ngiyaxhumpi kakhulu.
Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi kwezenotho ubexoxa ecingweni lo Gainer Gumede we Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni? INews Day ikhokhela ngodaba lwabodokotela asebethule ugwalo bekhonona ngokusilela kwemithi esibhedlela seParirenyatwa kanye lokuhlaliswa ezindlini ezinethelayo. I-Chronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usexwayise abantu beZimbabwe ukuthi bathande ilizwe labo. Soko isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 abasakazi laba laleli. Mina igama uThembelani Wonkala, ngiphuma eNkayi kwaMabhada iVillage. Ngithanda ukuphawula, ngithanda nje ukuhlala ngilalela ngizwa imibono yabanye abantu, kodwa kukhona osokungishise kwaze kwangenza ukuthi lami ngizame ukuthi ngike ngiphawule la maqondana lama nabalandeli bebandlaleli bathi i-CC. Hhayi bafowethu, yekani ukugxeka wonke amabandla, yekani ukugxeka wonke amabandla, kube izaphu, hhayi izaphu idlalisa amavoti, kube i-MRP hhayi isetshenziswa izanu. Ngathi lina lifuna kube njani madoda? Why lina lingayenziwa okwenu lekele ukugxeka wonke umuntu? Iphathele ebhora izanu, bhekanani nezanu.
Studio 7 linjani lonke basakazi labalalela amazimbabweni amahle. Ngilombuzo ebantwini bakithi kakhulu emathebeleleni south le-north ukuthi bantu bakithi abanye sisekela izaphu, abanye i-CCC, abanye MRP, abanye kangaka. Kodwa umbuzo wami ulapha ukuthi uba ngempela sifuna intuthuko, uba ngempela sifuna ikusasa lethu kanye lelabantwana esibazalayo ukuze babe lekusasa engcono, babe lemfundo. Ake sikhangeleni emhlubulweni wakithi ukuthi ungaye ofisini, uye ekhempi yamapholisa, uye ngaphi, uzathola abantu beMpumalanga babasebenza lapho ezikolo. Amatitshala asekhona ngasuka eMpumalanga afundisa isiNdebele esiqamukileyo. Ngike ngathola kwenye indawo kwesinye isikolo kubhalwe esiNdebeleni abantwana abafundisa u-grade 4 kuthiwa kumnyama 2 kufundisa umntwana wesikolo. Abantwana sebefundiswa amaphoyemu ngolimi lwesiShona. So esikutshoyo ukuthi right nalowo muntu okufuna ukuqamula ilizwe ngwakomoya, akulandebele lakomoya. Amabantu bakomoya ngamaRoma. Singazi mhlawumbe engqenye mina ime ngingakwazi imbali kahle, kodwa iNdebele lakomoya, iNdebele lwakoRoma, sengathi nje umqondisi ngibona ngathi uzadlala ngengqondo zabaningi. Sekuthi ngabe siyadinga abantu esibonayo ukuthi lathi njengemathebelelendi, lathi njengabantu besiNdebeleni sibe sibe lekusasa engcono. Imigwaqo yakithi ifile, izani ikhuluma ngokuthi igebha amadamu, akula damu lelilodwa eligebha kithi ngapha.
Salibonani Studio 7 linjani? Sina siyaphila, siyabonga izindaba ezingaka elisethulela zona ngokwenzakala elizweni lethu. Hhayi ngithi mphawule nje ikakhulu kulabo engiloku bezwa abafowethu besithi bona kasivoteleni i-CCC, sikhipheni zanu, sikhipheni zanu. Ngithi mina ngiphendula abantu abanjengabona labo ukuthi hhayi thina vele njengamaNdebele thina esesizwile imeseji evela kumqondisi, kasinawo umoya ukuthi sikhiphe i-CCC, ngoba i-CCC ayisithi esayifuthwane esokuthi sifake izanu, ngoba kuthiwa sikhiphe izanu, ngoba izanu ayisithi esayifakayo. Thina sithi phambili ngomqondisi, sithi phambili ngomthwakazi, ngoba enye futhi into enjabulisayo ukuthi abantu bakithi bayayizwa into ekhulunywa ngomqondisi, bayayizwa abantu abaningi kakhulu abalendlebe zokuzwa bayezwa. Laba balokhu besithi bona siyasikhipheni ilokhu zenizanu ngochamisa, hhayi ngizayikhipha loo dizanu ngochamisa.
Sabonani balandeli bakwa-Studio 7 bonke labasakazi, hhayi siyabonga iindaba zenu elizinika zona esuku lamihla. Jabula namhlanje mina ngiyandi ngamazwi. Into engikhala ngayo esigabeni sakithi ezisho ubuhlungu, esigabeni sakithi eGwanda ngizwa kuthiwa sekulobhinya osehluphile nje njalo uhlupha, uhlukumeza izalukazi kakhulu. Kanti ubhinya lo waye engabanjwa ngoba ngesikhathi sikamgabe lokhu bekungayenziwa lezi zinto lezi. Besikwazi ukuthi kungathiwa kulobhinya bekulesela eselihluphile endaweni, kusiyo phela iviki loo bhinya uyabe sebanjiwa, wagwetshwa, wavalelwa ejele, wathatha amakhiva lahlela edamu. So manje-ke ngalesi sikhathi waye kuze kushaye lesi sikhathi lowo muntu engatholakali, njalo ngathi akuthathwa action nje. Kanti lisho ukuthi akusibantu bezanu bona aba nje, akusizenzo zezanu zonezi. Amina ngiyasola mina, uzivele ngathi lo mthetho sokunqamukile lapha sinzi nje kwaphuma umgabe nje ngathi ayinto asahambi kahle la.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kwezemidlalo iTunisia ihlasele okwesilo izolo yanqoba iFrance nge-1-0 emdlalweni weFIFA Soccer World Cup. Kodwa lokho akuyisizanga ngalutho ngoba ihle yagunyulwa kumidlalo le ngemva kokwehluleka ukuthola imiklomelo eyaneleyo. Namhla khona iMorocco izancikilana leCanada, iCroatia izaphuqana leBelgium kuthi iJapan idlale leSpain. iGermany yona izaqoqwazana leCosta Rica. Sivuze umlandeli wenguqu uDifa Dube ukuthi ubona iMorocco idlala njani namuhla.
Phakathi kweMorocco leCanada umbole ngathi iMorocco iza kwenza ngcono kanti ukuthi iMorocco inqobe laphana ilizwe leCanada ukwenzela ukuthi la iqualify kuma group stages ayo iyenelise ukuthi iqhubeke iye ku next stage ngoba njalo isehlandeni elingcono kakhulu elingenza ukuthi iphumelele ukwenzela ukuthi iye ku next stage okuyinto ekhangelele ukuthi njengelizwe leAfrica abantu abaningi abeAfrica baseka kakhulu amazwe la aweAfrica alokho esaqhubeka esadlala laphana emidlalweni World Cup.
Iliphi iqembu obona liphakamisa inkezo?
Lo ngumbuzo onzima kakhulu babuNkomo wakaThesi ngoba esikhathini esiningi kulokuba yimvama ukuthi sibone amaqembu amakhulu kusaziwa ukuthi kulamaqembu amakhulu afana labo France, amazwe amakhulu afana labo Germany, afana labo England, afana labo Brazil, sivama ukuthi siwabone kuyiwo anqobayo sonke isikhathi noma etshengisela ukuthi alokunqoba. Kodwa ke okwakathesi ngendlela okukhanya zibhuqana ngayo laphana angeke kuze uzukutsho sibili ukuthi eqinisweni yide nganqoba. Kodwa ke ngobuningi bethu sikhangelele ukuthi mhlawumbe njengoba iBrazil kuyiyo vele evame ukuthi iyaziwe ngokuthi inqobe esikhathini esiningi ngenxa yokuthi iba lama players adlala ezingeni eliphezulu kakhulu. Abantu abaningi basakhangele njalo ukuthi iBrazil ukuthi kuzabe yiyo ezanqoba. Kodwa ke kusasenzima kakhulu khona ngenxa yokuthi sibona amaqembu noma ngithi amazwe amancane ebhuqa la amaqembu amakhulu noma ebhuqa amazwe amakhulu la avame ukuba makhulu kwezebhola. Kodwa ke siloko sikhangele sitexo amehlo sibona ukuthi kuyozalwa nkomoni elizweni laseQatar noma mhlambe. Kodwa ke lakhona bekungabe kuhle ukuthi siyibone indondo le isale Afrika, bekungabe into engabe enhle kakhulu ngoba iyabe iphakamisa iAfrika yonke ngokwayo.
Umnumzana Difa Dube ulandela ezemidlalo yeFIFA World Cup ekutshelwa khona le kweleQatar. Asazike ukuthi iyozala nkomoni. Siziphetheke ngokukhangela imbiko elifake kuFacebook lapha ekhasini lethu kudaba lwezicephezana ikolishi lakobulawayo elepoli lithal safuna abantu abagqoka izicephezana. Bathetha abantu lapha kulama comments amanengi kulo Thuba Ncube lapha uthi hayi khona lawa manyala esiwabona eGoli la ngezinye indlela uNcube uya kuncoma okwenziwe ileli kolishi. Umkhwamamba uthi benza kahle kakhulu lapho. Omunye layo uthi number one. Omunye ukhala ngepatapata lapho uthi le patapata lalo selivaliwe bakithi. Hayi siyabonga ke sizishiyeke khonapho ezekuseni likhumbule zikhona ezakusihlwa ezibuya ngesikhathi sika 7:30 kuyabe kuqaleke eze sishona ngo 7 o'clock ntambama phela. Mina lani asidibaneni kweza kusasa ekuseni njalo. Igama lami nguNtungami Linkomo. Nkololokwana kwa Matuka Nduna. Mukwezvibuyanana makamu angu.